Inkampani yezimplants ngeviki ephelileyo inike abalejwabu elimhlophe amafutha okugcoba abavikela kumkhuhlane wemvukuzane ibambisane lenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation. Inkampani yezimplants yathumeza amafutha la isithi kabenelisanga ukuzenika abawasebenzisayo. Umkhokheli wenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation, unkosikazi Sharon Gumbi, uthakazelela okwenziwa izimplants emba amatshe aligugu eZimbabwe.
Mina, our theme of the year was prevention is better than cure. Lokhu kufanana lomuthi, kumbe ngithi lamaphilisi, kumbe ngithi awe BP, even we cannot do without this. Thina abantu abaphila le-albinism, we just cannot do without this. It's just our life. Abanjengezimplants, I want to say thank you kakhulu ngibonga izimplants. Anti, it have been so kind to us. Besinikeza amafutha throughout the year. Anti, kumbe the years until now. Anti, sokukudala libuya lapha abanye vele. Belibuya lapha lithwele amafutha. So izimplants have been giving us this. Without any dollar, we don't pay for this. They donate, they give us. And
Gumbi uthi ayadula amafutha la.
Amafutha lawa arranger between $10 kusiya phezulu. Arranger between $10 kusiya fika kubo 40 engxenye. Depending on ESPF phakathi kwegabha lona leli ukuthi ile SPF enganani. Ingaba ngu SPF 10 kumbe no SPF 30 kumbe no SPF 50 kumbe no SPF 15 kuya ngokuthi SPF phakathi kwegabha leli inganani. Yikho okunye okukonsidwayo ukuze bawadurise. So akatholakali lula. It's rare ukuthi wathole echiphila wakho.
Unkosikazi nokuthula Mpunzi olengane elejwabu elimhlophe ohlala esigodini ngomunye wabathole amafutha abawanikwe yizimplants.
Singazi njalo umba ngaba khona amagogoro sesingawathola ukuthi nxa esesikolo abone kuhle.
Osakhulayo uLodwin Rimire ofunda ekolitshini leUniversity of Zimbabwe njalo elesicoco seMr. Albinism Zimbabwe usanda kusungula umkhankaso wokudingela abalejwabu elimhlophe amafutha la athi aluncedo kakhulu ebantwini abanjengaye. Uthi kwezinye izabelo eZimbabwe imbodlela eyodwa yamafutha la ibiza $20 eMelika i-$20. Odokotela bathi aqhakatheke kakhulu amafutha la. Udokotela Mafio Siyamchembu, Provincial Health Director wakoBulawayo, uthi bonke abalejabuleli kumele besebenzise amafutha la ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane.
So abantu abangama-albino o abantu abalebala abalayo leyo melanin. Ngakho ilanga liyangena lilimaze ijwabu labo. Babe sengozini yemvukuzane ijwabu. Imvukuzane eyohlobo lwe-basal cell carcinoma. Lolwe squamous cell carcinoma. Iko abantu abalebala mele betrobe amafutha okuzakungusivikela kule ultraviolet light.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle eWorld Health Organization ithi kulabantu abafika phose izigidi ezingama-20, 19.977 million abanesimo lesi emhlabeni wonke jikelele. Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukaZulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 9747 abalejwabu elimhlophe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.